Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe mhlaka 1 Mfufu 2018 usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leRBZ umnumzana John Mangujka wethula umbiko wesiqondiso zokusetshenziswa kwemali imonetary policy. Ingcwethe esicubungula ezomnotho zipha imibono ehlukeneyo ngohlelo lwezano PF lokufuna ukuhlolisisa imbangela yokuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe. Lamhlanje ikhalinsili yedolobho lakobulawayo ijabulise izakhamizi zakobulawayo esezikhulile ezileminyaka elikhulu kusiya phezulu ngokuzenzela idili zabelwa izipho ngumeya uSolomon Mngoni. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders iBhoso lizadibana lele Harare City esigabeni esilandelayo esomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup. Lo mncintiswano uzaqhubekela phambili ngempela viki ezayo ngemva kokuqhutshwa kohlelo lokudinga ukuba amaqembu azadlala njani esigabeni sequarterfinal namhla esigodleni seHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela iziqondiso zokusetshenziswa kwemali imonetary policy ezethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe iRBZ uDr. John Mangujka. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu leVOA Ndebele.